ngalesi sikhathi somkhuhlane odidayo we-COVID-19 esikwenzayo kuningi kwenzela ukuthi kuvikeleke abantu, sike saxhasana nenhlanganiso ekuthiwa yi-Chrysolite sadinga ama-mask ukuthi noma bebuya emaklabhini abo bebe nama-mask. Siwathwele amambalwa njalo sizamile ukuthi sidizayine ama-mask, sathole i-fabric. So omama lapho siyazifusa ukuthi benze ama-mask, sidinge amalembu ukuthi bethunge ama-mask, bedizayine ama-mask. Njalo futhi siyathumela imilayezo through sisebenzisa amagruphu ethu aku-WhatsApp, siwathumela ezigabeni ezehlukeneyo. Nxa kubuya abantwana besiya kuma reading days kumbe bezoboleka amabhuku, siyaqonqosela ukuthi umntwana abe le mask. So ama-mask thina siwathola, singadinga kumbe siwathunge, siwadistributha mahhala nje esigabeni sethu. Siyangananzelela lapha esigabeni sakithi ukuthi uyathola ukuthi abantu abathi awu awuthola bezihambele uthola le mabhawa begcwele. So khonokho kuba yindlela. Njalo sisuke sayenza lama kwezikolo ukuthi sifake ama-online lessons ukuthi abantwana befunde ngomakhalekhukhwini. Loba nje izimali zihlupha kwelakithi, kodwa sizamile ukuthi abantwana bambalwa khonapha esigabeni saza bangena abanye abavele ezigabeni ezikhatshana ubolupani Nkayi ukuthi bajoyine amaqembu esiwenzela grade 7 aka form 4 lo form 6 ukuthi bafunde izifundo zabo.
Awusitshela okuningi ngalokho.
Inhlelo zemfundo nefoni zona ngokwazo zilethe ukuthi sithuthukise imfundo. Njengabe sikhangelele ukuthi kumele sihambise amabhuku endaweni ezehlukeneyo, okusuke kwaswelakala ukuthi ngesikhathi e-COVID i-lockdown kumele umuntu ahlale phansi. Njalo besikhuluma nawe ngokuthi le social distance angithi kwenzela ukuthi abantu nje lingaxubani phongixubana nje. So laphana sisuke sakubona ukuthi kufanele ukuthi senzeni, sithathe ababalisi abambalwa abesigabeni, sihlanganise iqondo, sahlanganisa iqondo neqembu okuthiwa yisibane sethu learning group, la ngetsholotsho entulula langa siyathumeza izifundo, abafundi bebale bexoxisane nababalisi bese bethumela izimpendulo zemibuzo kumabalisi, bebhale imihloliso bebona ukuthi bayenelisa na, bencedisane bebuze imibuzo munye ngamunye, bebuze imibuzo beliqembu, sixoxisana lapho. So indaba leyi ibilungisela abantu abetsholotsho njengoba besiwufaka kumagruphu athile, kodwa sisuke sasesiba labantu abambalwa bevela kwezindawo ezihlukeneyo kubonkayi lupani labanye nje ade sivela kwezindawo ezikude